Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC iyahlangana ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni.
Abanye abantu bazabona ngathi uyehluleka ngenzini, kodwa iningi labona abatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likachamisa yedwa.
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathi ntambo wezwekazi le-Afrika olenhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanginika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kanti ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe-agriculture.
Sile ngxoxo lowasebenza kwinkampani ye-Dunlop umnumzana Beke Ngoma osephila ngokuzisebenza.
Hayi, simo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lokuhambayo, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor.
Zonke lezi ndaba lezinye lize zizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ibikwa ibihlangene eHarare ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi kuphumeni emhlanganweni lo, abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla bathi indaba yokuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende, Senate kunye lawe Kansili ngumnumzana Sengezo Chabangu bekuludaba olusemqoka. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana ukuze sizwe ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe lomnumzana Mthandeko Zintimkandla olilunga lebandla le-CCC kodwa njalo ehlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngombono wami, nxa isimo sesinje sesisedlula ingabe yipi inhlanganiso eyabe izimele yodwa, ingaba libandla lezombusazwe, ngaba zinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zezifundi lezisebenzi lamagqwetha lalaba abamela amalungelo abantu, nxa lizimele lodwa lelo bandla meleyo nhlanganiso, ngibona ngathi kulutshwane okungaphuma. Umbono wami uthi nxa isimo sesinje sekufuneka ukusebenzelana ndawonye kwabantu bonke abeZimbabwe. Ngobana ukukhangelela inhlanganiso eyodwa ukuthi ingakubamba ikwenelise lokhu angiboni. Kufuneka uZulu wonke, isizwe sonke sihlanganise amakhanda ngenye indlela. Ngathi mina kufuneka ngathi i-Great Convention, be great indaba eza bizwa ihlanganise bonke labo abantu abayizizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi babone ukuthi bangaphuma lacebo bani. Ngoba nxa abantu besukuma besima ngezinyawo akula hulumende ongabehlula, ngoba labo abanye phakathi khona ngale uhulumende lakulo ibandla elibusayo ngiliqiniso abakuthakazaleli khona okwenzakalayo. Ngokubana isizwe simila kula nqubela phambili akula ntuthuko akulani, okukhona zingxabano zokusa kwamalanga. Ngakho mbone ngathi kufuneka ke umhlangano ozagoqela bonke abantu baphumele izinqumo lezisombululo kungakachitheki igazi, ngoba kungaqhubeka kunje igazi lizachitheka.
Bakhona asebesola umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa besithi unguntando kayiphikiswa njalo uyehluleka ukuthi akhokhele.
kuvele kunjalo nxa unguwe obukhanya uphuma phambili kwabaningi abantu bekhangelele kuwe lenhlanganiso yakho ukuthi nguwe ongabenzela ngcono abantu basuke bagajelwe imizwa yabo bangahluzisisi le ndaba ukuthi uhamba kanjani yebo kambe nxa umnumzana Chamisa engumkhokheli webandla elikhulu elingange-CCC abanye abantu bazabona engathi uyehluleka ngenzini kodwa iningi labona babatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likaChamisa yedwa bona benzani endaweni zabo abantu bahlukunyezwa ukusa kwamalanga endaweni laba bahlezi khona lo Chamisa lowo engekho manje bathi uChamisa enzeni nxa bona bengamxhasi kabamtshele ngiyamazi mina ngumuntu engathi nxa umsondelela lingakhulumisana limbonise lapho kungathi kuceka khona kodwa eqinisweni ukuthi yona leyo into okhangelela umuntu oyedwa ukuthi nguye ongakhulula abantu kayilunganga abantu kumele bazilungise bona bodwa baziqoqe endaweni zabo balungise udubo labo kuqala laba abahlezi khona uyafica umuntu lapha ngaphansi ugijima ukhomba umuntu khonale eHarare yena wenzeni yebo bathi unguntando kayiphikiswa abanye ngoba vele ungaza kube ngumkhokheli uswela abakufaka amabala engwe lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kuswelakala ukuthi enze ngaleyo ndlela ngoba phela abantu kwesinye isikhathi nxa ungabakhalimelanga ungenzanga ngenye indlela ungabalesandla esithize bayayekethisa nanku khathesi abantu baphakathi kwengxaki ingxaki zona zonke lezi ezikhona kaziqondani lo Nelson Chamisa yedwa ziqondana lathi sonke
Alo ke ngumnomzana Thandeko Zintimkandla ilunga lebandla lesi-CCC kodwa lapha ubekhuluma ezimele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathintambo wezwekazile Africa olenhlelo ezithuthukisa ilizwe. Uncube uphiwe lesi sicoco esithiwa Best African Finance Minister of the Year yinhlanganiso ethiwa Reputation Poll International embuthanweni oyenzelwe kweleBhilitane. Iningi lisole lesi sicoco lisithi kuyadanisa ukwenziwe yinhlanganiso le ngoba uncube kenza imsebenzi omangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Masimba Kutshera.
Manene siqale sithi amhlophe sibili ukuba buncube ngokuthola isicoco lesi. Ngokubona kwami okuzamangalisa abantu abaningi ukuthi i-economy yeZimbabwe ungayikhangela ayisiyo i-economy esingathi iyahamba ngendlela esikhangelele ngayo. Njalo uzabona ukuthi engxenye abantu nxa sikhangela thina siyabona ukuthi kulento eziningi ezikhona ezihluphayo lapha kuyi-economy. So singazi ukuthi labo abanika ama-awards kumbe izicoco lezi bekhangelana.
Manje ngokubona kwakho isicoco lesi asiphiweyo asifanelanga na ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abaphatha intambo bezemali asebeke basebenza bengatholi izicoco ezifanayo. Ungathini wena ngalokho?
Ungakhumbula nanzelela ukuthi ubaba uGideon Gono uke wathola isicoco esinjengalesi ngabo 2007-2008 uba ngu-Best Reserve Bank Governor njani njani. So uzabona ukuthi izicoco lezi akazi ukuthi zitsho lutho yini kumbe baye bekhangelani ukuthi babuye lezicoco lezi ngoba uzabona ukuthi ikakhulu nxa sikhangela lapha eZimbabwe nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uhamba njani. Ule mbuzo eminingi kakhulu okumele siyiphendule ukuthi aloba angumuntu weZimbabwe abenika i-award leyo bekuzaba nzima ukuthi anike umphathintambo wezimali. Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kani ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe-agriculture.
Umnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Silengqopho lomnumzana Beke Ngoma owayesebenza kwenkampani eyayilungisa amathaya ezimota eDunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa ephenduka layo elizweni. UNgoma uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuzwe sizwe okunengi.
Isimo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma jobs, i-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mnambesi wobulawayo. I-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sikubo 5 Avenue ngale. Sokugcwele kakhulu ama-street vendors labo 6 Avenue. Bangoparetela phakathi kwemigwaqo vele is now in ISO. No longer the city that we grew up. See babazwa ngokuba smart wa kunzima sibini.
Yes, ngathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing e-brokering between Zim and South Africa. I quit my job. The official job I was doing it treasure for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela here, particularly doing South African market, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Ubanikani abantu ubathengiselayo?
Ngibaphayi ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyebathengela, sesibatshaja nje i-transport. If i-transport ukuthi izinto zithengisa, particularly even the industry, land, general, amathangani bhek, ETC nje, konke ngathi okuyabe kutholakala e-Joburg kufunwa ngabantu, siyabaphathela.
Akusitshele sile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu uyabobuthwele.
Mina basically ngingathi angithengi izothengisa. Like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu eJoburg kule company. Let's say umbe i-mining equipment engathi ngile company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele. Ngimthathe i-transport sengimdeliverele. Basically ngabantu abayenza njalo. We don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonokho?
Njengoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogayela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo. Wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokhu ukuthi ungaba lelakhi maybe ube le 1 or 2 ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kathi sayi sokuyikusokola lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho qualified or non-qualified personnel sebengodriver sebesenza zona lezi izinto.
Ye, ma sebekubhadala wena bakubhadala ngamarandi amadola kumbe ngezimbabwe dola?
Irandi le US dola kuphela ngerethi eyabikhona. Hayi izimbabwe dola vele hayi ngathi liya exista nje on paper. But otherwise, I now very cross-border trading. Ali kuncedisi kangako.
Alo ke ngumnumzana Beke Ngoma ohlala edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 umsakazo ongathatha ihlangothi ye hayi sibazwile abantu bezana ukuthi kuthiwa sebewinile isihlalo se-iParliament lana sokungeyabo sebezigiqela nje sebezitshajile kuyimthetho kwabo kubolileyo kongenzeka sebephonga ukubhasisa hhayi kodwa kuzabaphelela iminyaka kuzabaphelela uSmith laye akula muntu wayekwazi ukuthi amakhiwa azafa aphuma embusweni but kwafika isikhathi sokuthi njani aphume labo abantu bezana PF kuzafika isikhathi ukuthi njani bephume engakutsho lapha nokuthi abantu bezemali kumele bephume baphakame laphana ngoba iZANU PF ngevoti ivela isozi iphuma embusweni kaba phakame bezilwela abantu bezimbabwe njengalokho kwayezwa ngabantu ngabantu bakudala besilwa lesikhathi samakhiwa besilwa baphakama bazilwela bathi incindi ezolwela lesebenza ngamakhiwa sokwanele baphakama bazilula abantu so lathi sizizalo zezimbabwe kasibambaneni njani sithi sikhulu lokuncindi ezolwela iZANU PF lolo siyabonga
ebasakazi ba Studio 7 sanibona angihlale edabeni ngachitha isikhathi ye ku WC indaba amakhodi ikhohlwa nini ngayo ikhodi yaseZimbabwe vele angeke liyiwine since sikwazi ukuthi amakhodi aseZimbabwe akhokhelwa iZANU PF yonke into lapha eZimbabwe ikhokhela iZANU PF amapolisa amasosha amakhodi konke iZANU PF kusezandleni zeZANU PF so vele yonke into eagainst iZANU PF angeke lize liyiwine ekhodi so khohlwa nini ngamakhodi osokusele nje ukuthi yenza nini ukuthi eParliament nakhona sokwedlule ngoba iZANU PF so siyawuthola vele i-two-third majority kushota abantu abangu-3 okuthi ithole i-two-third majority so asikho isidingo sokuthi kuhlale ephalamende ngoba vele kuyabo fala ukuthi ephalamende nje liziphambasa kwalento elizayiyenza iZANU PF izabe izenzela imathanda so sokusele ukuthi iphuma nini ephalamende ikhohlwe ngephalamende iZANU PF liyeke i-run it way irana ngakhona li-strategize libone ukuthi kungenziwa njani for ukuthi ilizwe liye phambili ngoba siyakwazi ukuthi vele lo mbuso lo awuyindawo lokho siyakwazi ukuthi awuyindawo kusala yabona bota bazojikela nabo bota khona lapha naphaka ngoba abayi akuyindawo vele esicike kugcineni siyakwazi ukuthi i 5 years angeke iziphele kwabona bota bengajikela na so yekelani bazibuyele bota phakathi lingabe involved kiwe libachiye beyekele bayekele beyenza into yabo beyiphambili njengoba vele bayiqalile bayekele beyiqedelele kodwa okusalayo i 5 years ayipheli bengalwanga bona bota yabona
njani 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 hayi lokho asifundise ngoba umnaka kwa next time akuvotwa lapha sivotele nabantu bakhethwe emathebeleni ngendasekele ndaba abantu yiyo nto into ezasifaka endleleni yokukhanya uma singashiyana lala abantu sivotela abantu bakithi sizenzele okwethu ngoba uma sivotela la abantu abantu bevotela abantu bempumalanga la bathatha imali bayisa khona noma inantle ilihulumeni lokuze nokhona lo umkhokelwa ngumntu amthi uthula into enganakekho noma ukhona noma akekwa kwazakala sokhuluma abantu nje nawe uthula into edume ebusesidlele nemali wamnika imali ngiyazi kukhona nje abazamsola manje mebusenika imali abantu bakithi vele bathanda ukukhulumela eceleni ngokukhuluma omashona bathanda kakhulu hayi abahlukana nezinto asifakele umuntu othi ndebeleni wakithi manje yonke into awukhansela yonke into president sikhethe umuntu wakithi
lenjani mahlaba ezulu lo Studio 7 hayi nti lami engendeto wami umbono la hayi ekhaya laphana utshintsho olunzima zoe lube khona lapha ngoba abantu kathesi sebeconcentrate-a kujabanga abaconcentrate ekuthini ama-elections atshontshwa bakhona siqeda kujaba so into ekhona laphana kuphela yokuthi abantu bangena endleleni kuphela batshengisele ukuthi hayi lokho kunyazi kufuni kuphela ngaphandle kwalokho akula into engenzakala kuyahlala kunjalo leke sikhala kuphela
ye amavuko omsakazi ngiyavuka la nami ngephosa amabili amathathu nje lwezethu zingabalwa zilahle eceleni ye hayi okwenzakala eZimbabwe akusafuni mkhuleko akusafuni maphepha akusafuni akusafuni ex akusafuni ikhothi lokhu lokhu vele sofuna uplan B kunini kwavotwa hambe shala kuthi abantu abanjani angasifundanga sho ba singafundanga sihle ukucabanga nje into elula ngento esimple nje kumso mnye kwenziweni abantu bezimbabwe sezithutha shame hayi so base sifuna ukuthi hey 2021 into zinje so kuyaphi nokuba the same thing futhi hayi akufana nokuphele lokhu ma
Studio 7 njani basakazi labalaleli ye indaba kaChaba ngoleyi ke kutsho ukuthi bangangeli ukuyikhangelisisa kuhle isazobhidliza i-CCC izayiqeda nya ngoba lo umuntu ozibiza ke ngosengezo Chabangu amahunga abevele sitsho ukuthi umntakamnangagwa owasebenzisa isibongo sikanina ye hayi usazobhidliza ngoba lapho usebenzela uyise siyabona
Studio 7 njani hayi okungaphiliyo kuyahlola okwakithi sokuhambe kakhulu kodwa ke kuzaphela ngabona iZANU PF ithathilizwe silenze iplus layo amakhothi asevula ubusuku yayikhothi eZimbabwe isivule ubusuku kwakhethwa amacala bazenzela nje sebezenzela umathanda kodwa ke hayi sokuzalunga sokuzalunga abadala bathi okungapheli kuyahlola ayekho yaphapha yangahlali lapho kuyaqhuma khona le ntambo abayibambileyo bazovaleka belitshiyelo liyanelisa yabonga ngumasinga ngobulawayo iphumula emadokini
seven linjani hayi ngencenga babawo hayi sokuyazi usomandla ngathi eZimbabwe ngali cancer leizani but bawinile isono lesi ikuthi la mabhaya election evele evela nga ngathi wena lugijima uyi-1 uyabuwine kubani shem ngezano bantu shem hayi kunzima lokho
studio seven livuka njani ngofela iqiniswa lo okhulumayo uyabona into eyenziwa yizano le into eyenziwa yizano nochabangwe ifana ne-rape ayihlukananga ne-rape qatha ifana nayo i-rape exactly into eyenziwa okuthi beyebusa abantu ngenkani abantu bengabafuni kuyifana nokuthi uyilala nomfazi ngenkani umfazi engakufuni ngempela le nto ezanu hayi seyibarephile abantu bezimbabwe ibaqedile nge-rape angazi ukuthi bona abantu bakhona abanawo unembeza abanakho ukuzibuza ukuthi kodwa abantu sabaphatha ngale ndlela bengasifuni uhlale mpela orulale nomfazi mpela engakufuni lo mfazi wena ngoba unamandla ukuthi ungalala naye umbambe ngamandla uzulale naye kodwa engakufuni wena oyindoda uyabe ungananembeza uyabe ungazizwa kanjani ukuthi lana into engiyenzayo irongo le into engiyenza phezu kwalowo muntu irongo ngoba uyamrepa hayi bantu bezanu angazi noma uNkulunkulu ukuphekela iqhawukele ngoba le into liyenza ebantwini ibuhlungu abantwana bezimbabwe bagcwele umhlaba wonke abantwana bezimbabwe bahamba amazwe wonke bebalekela nina bantu bezanu ngapho nibhizi niyarepha ngapha nibhizi liyabulala ngapha nibhizi niyenzani kodwa abantwana bezimbabwe behlupheka kangaka kuwukuthi kudla nina manje senibize amachina agcwala lapho nabo ngamanye ama-rapist nyawo futhi azorepha abantu basezimbabwe phela ilokhu okwenziwa ngamachina akuhlukananga nani okwenziwa yini bantu bezanu ukusebenzisa abantu bengabaholeli ukusebenzisa imanje kugcwala iy'ntuli lapho
salibonani basakazi be-studio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabonga laphana umfowethu umantsheza yena ukhuluma iqiniso nxa ibeke uyazwakala ukuthi yena vele kasomuntu olomhawu soze uthole egxekana lo chamisa abanye abeza bethu uchamisa kwakumele ukuthi ngesikhathi ebona ukuthi kwenzakala ku-MDC ku-CCC angakuvumeli izanu PF yakwenza thina isichithele i-MDC isile constitution eyaziwa ngumthetho but bavuma ngenxa yokuthi yona yabe ivele ifuna 2/3 khangelanini lamanje ikhothi ngazithi no ibhalele uspeaker incwadi no manini ku-recola indaba lezi eziphele ekhothi kodwa uspeaker uyarejecta into evele ekhothi abese barecola futhi libone futhi lakathesi futhi ikhothi ithe ithonisa yathi bona barecola ngochabanga abavunyela ukukontest amakhansila angene njani ngoba recola ngochabanga kumele libe lembuzo khona lapho lekele ukuhlala ligceke uchamisa likhuluma imbono eright izanu PF vele yehlula sibulawe lizihlobo thina kuyini esakwenzayo kuyini elikhangelele ukuthi uchamisa akwenze okwehlula thina amandebeli lilokho eshaya sithi hey leadership iweek linalenzani lanamhla thikho late phakamelani izanu PF yabulala izihlobo zethu ayizange ibulala izinja ayibulala abantu lekele uchana yaligceke uchamisa izimbabwe sifuna amazimbabwe ibamba lesukume ephakame elwe that's why thina sifuna ama MPs ephume wonke eparlament asale uchabanga lezanu ngoba lapha kuliwa lama MPs ngoba nxa kungumthetho kungamelanga amakhansila engene so kuliwa lama MPs kayisali izanu izibonela yona ukwenzela ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe izanu PF iyodwa eparlament ngoba singabe silokhe siyichaza yabe lokhu iqhubeka isenza ukuthi le mathesi pasiphophele uMP wethu emavuku ukuthi wadla uScott sokulicala sokumele ayibhikele ukuthi wadlelana uScott so konapho lifuna thina senzeni amakhotha captured uchabanga usebenzisa iconstitution yeMDC kuCCC la kubona ngapi ngokuthi umuntu weCCC uyathatha iconstitution yeCCC ayisebenza kuzani umsebenzi lokhu elisola kuphela sukuma nani liyenze sifuna thina lingenzani
Siyabonga abalaleli bethu. Okwamanje abalandeli bezomculo baqhubeka besehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha komhlabeleli uZahara obeliminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanhlanu. Ngesizwe okunenge ngalolu daba kuEzra Chisa Sibanda.
Zahara abamazi abalele ukuthi uzelwe ngubulelwa mgudukana ezelwe khona ngale East London obusothiwa igqeberha kwamanje le ubo Port Elizabeth e South Africa ke intombazana ke besile 36 years yokuzalwa njalo ke iqale ukucula ngo 2011 intombazana ekhule zama ukucula kodwa sehluleke yazi yabona ke ngu DJ uSibulo nalondoda uthiwa nguNciza abe TS Records abaye babamthathayo bazibaye khona ePort Elizabeth esele minyaka eyi-24 elokhu ezama ungakhangela nengoma yakhe yakhulu lokhu engizama ucula kodwa kusehlula wase siyaicindezela ke idlade lakhe leli alibiza ukuthi Loliwe eladuma into ongazake ibonakale ungalalela nje iculo lakhe liyatsho likhuluma nangembali yakhe yikho nabaqale khona kwezomculo ke ungakhohlwa ukuthi bese ama-albhamu amahla Loliwe uphendula iyahlupa kakhulu liyayazi phendula phendula ukhanti girl ye ingoma ehlupa kakhulu nomgodi kuthi ke wasesitshiya ke kade sesirekodi album ethi Nqaba Yami arekodi umnyaka 2021 uZara becula umculo esingathi international umculo esingathi afro soul afro pop abafunayo ukuthi bawazi ebengumuntu olokwakha kwenza engalandela ukuthi abanye baculane njalo ke umculo wakhe ubuthazelelwa ngabantu abaningi njalo umazi ukuthi behlale efika siyacula eZimbabwe siyacula eBelitane siyacula kubo-Australia ecula yonke indawo amanye amazwe e-Africa njengabo-Zambia umculo wakhe ubuthakazelwa ngabantu ke abadala labatsha nakade siyathakazelelwa ngabadala labatsha emtshatweni imculo wakhe ke njalo akhathaza i-album yakhe leni ithoyo ungakhangela ukuthi ithengise okunganana lokhu ngesilungu ama double platinum kutophendula abathake ama triple platinum ingoma ke ayecula ngokwenzakala emphakathini ecula esithi okwaziwa kumbukenziwa nguZulu wayengaculi nje ingoma ukuthi kodwa ke kwakulomlayezo omkhulu njalo ingoma zakhe ezinye zothando kwakhona ingoma edlulu ayichake lo George Mnetzi liyana ingoma yaziyo ke iyakhathaza kakhulu ke ingoma ke abaningi abantu bayithakazela kakhulu ihluphile ke lingoma bengirongo zikhona ingoma ihluphile kakhulu yiko ke ukuthi silahlekelwe kakhulu ke ahluphile kakhulu kodwa yahlupha kakhulu engikwazi ukuthi yakhathaza yeleke ethu uloliwe lale uphendula yacula yahlupha kakhulu ebengumuntu unxaye siyacindezela oqala kahlale phansi ahlaziye hayi bengabonga ukuhlala ke ngocindezela ngwakhangela uqase ngo 2011 kodwa uzowashona ngo 2023 elama albums amahlanu kuphela abanye benze indlalade ngonyaka ngonyaka kodwa kuzakala ebengakwenzi lokhu ingoma kakhulu iyakhathazayo engingayitsho ke yilana incwadi encane lapha hlabelele George Mnetzi khona le ngoma ikhathazile lapha le ngoma oleshone khona la yena le uloli ngokwayo lo phendula phendula ngabantu abathande kakhulu ke silahlekelwe Africa yonke ilahlekelwe badabukile abantu badabukile abalandeli bakhe badabukile abantu abathanda ezomculo ke emhlabeni nonke jikelele Chris
lala ngokuthula Ntombendala Zahara. Hayi, isihlelo lwethu lufike ke emaphethelweni ngodaba luka Zahara. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gandela.